Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 31 kuzibandlela 2021 ngoKeith Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Kubhubha abantu abalitshumi nanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown.
Ingozi ngeyokuthi akula muntu osele ndaba lokuthi ngizawa lomkhuhlane but sesabuthi zaboshwa amapholisa nxa ejengisa ngoba endlela kulakudla.
Bakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuseleni Hospital kobulawayo.
Thina sasitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020 kodwa hayi kwakhanya kuthule.
Kodwa abakhangele ukusetshenziswa kwemali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa kahle.
Imali esayithatha sathenga imibhedha evela eSouth Africa, ama-ICU beds.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempila kahle lubika ukuba kulabantu abalijumi lanhlanu 15 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo kwathi abedlula amakhulu amathathu 321 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Lokhu kutsho ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane 1193 asebebulewe i-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu 33,273 sebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Kunani leli abaphepha kumkhuhlane lo bedlula inkulungwane ezingamajumi amabili lanhlanu 25,261. Kulezibhetha amandla zikahulumende ezimbalwa ezizibulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa ukuthi uhulumende useqoqe izigidi ezilikhulu zamadola eMelika 100 million eyokuthenga amajekiseni okuvikela uZulu kumkhuhlane we-COVID-19. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuthi uMnumzana George Guba Matanga, umabhalane wohlangothi lukahulumende olubona ngezemali, uthi eleZimbabwe lizamanyana lamanye amazwe kuzokazi le-Afrika ekuthengeni amajekiseni. Okwamanje abantu abaningi bathi bathwele nzima ngesikhathi uhulumende lwisana lomkhuhlane we-COVID-19 phansi kwehlelo lo coronavirus lockdown. Abanye abathwele nzima ngabathenga bethengisa impahla emigwaqweni. UMnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association, uthi uhulumende kumele ancede bonke abantu abathengisa impahla emigwaqweni.
Abantu sebekhangele ukuthi babaleke amapholisa ebuya kulokuthi bavikele umkhuhlane. So ingozi ngeyokuthi akula muntu osele ndaba lokuthi ngizaba lomkhuhlane but sesabuthi zaboshwa amapholisa nxa ejengisa ngoba endlela kulakudla. Abantwana bayakhala, sikhuluma nje kunje ngomnakano wethu ukuthi abanye abantu engxenye kathesi ke esithi amasosha omzimba ngabe seyehlile esithi i-immunity ngoba kulakudla badla nzima. Okuthi nxa umkhuhlane ungafika ungahle ubahlasele baye kugoqanywa ngabayebisa amadada. Yikho osikhathazwa kakhulu ke ekutheni ke kathesi ngabe kuthiwa uhulumende uyakhulumisa nenhlanganiso ezimelele abantu abazisebenzayo ezinjengezethu ezinye.
Lake lakhulumisana lo hulumende yini ngodaba lolu ukuze kuthi kulungiswe konke okuhluphayo?
Nyakenye ngo-August kusiyafika ngo-December besikhankasa okaDube sisenza inhlelo zokuthi sifundise abantu ngokuzivikela kulo mkhuhlane. Sinika abantu amamaski, sihambise amaski angafika phose 1,000 kuma-markets angu-22 kwalapha kobulawayo. Sinikile abantu phose 300 5-liter sanitizers amamakhethi aqambileyo. Sinikile abantu ama-hand washing water dispensers. Sinikile iBulawayo City Council ipenda yokuthi badebe imkambo abantu abathengisela khona ukuze ba-observe i-physical distancing lana 1.5 meters kusiya khona ngale. Kuyimzamo yokuthi sibe neqiniso ukuthi abantu abazisebenzayo bayalandela izinqumo zenhlanganiso yezempilakahle jikelele ukuthi sehlise umkhuhlane lokuthi ungamemetheki. Siqhathile abantu esithi ngama-market bailiffs ukuthi babhode emkambo yonke yakobulawayo, befundisa abantu ngokuthi baziphathe njani, bagqoke ama mask ezandla, balandele i-physical distancing. Konke lokhu bekuyimzamo njengezinhlanganiso yokuthi sixhase uhulumende ekulwiseni lo mkhuhlane lo. Sikhuluma nje kunje, asingatholi umuntu oyedwa oyi-trader okuyihama lapha wathi mina ngigula umkhuhlane we-COVID-19.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU PF.
Abanye abantu abakunaki okuyinto lokhu, basihambela nje benjalo, amamasiki abagqoki, i-social distancing ngabayenzi, khonokwana okukhulunywa wena asigezeni izandla, abanye abakwenzi, uthola abantu babadlala amabhore ezitaladini, uthola abantu babutheni lapha lalapha. So kuba nzima ke ukuthi i-cave laden iflatheni. Njengoba engangakutsho maphambilini lapha sikhuluma kwalapha ngathi mina into le ayihambi kayela nyawo. Abahambayo yithi thina abantu. Singahlala phansi sonke sithi ake sizivaleleni ezindlini zethu iviki nje elilodwa. Kungabi lo muntu ophumayo, kuphume nje konokuthi nahayi ukuthi ufuze nje uphume. Uzabona ukuthi nahayi ikhevu zizayiflathena, abalutshwane bazabe bangabe sebebanjwa, njalo futhi abafayo bencipha. Then khonoko kuyanika phela i-COVID esikhulumente ukuthi athini hayi ikela sivuleke. But ukuthi uvula umkhonomi, uvula abantu besifa, umkhonomi akhona uzasala lobani, abantu sebenjani sebephelile emthembu. So izinto kumele zikhangele zomezana. Asho impoko ukuthi sikhangele ukuthi uma sifuna ukuchothoza nje uhulumende, ngoba low ngumkhuhlane obambe umhlaba wonke. And even labo esithi bale mali even kini khona ngabo lapha elikhona eMelika siyabona babanjwa ngama-thousands and thousands, njalo kufa ama-thousands and thousands. So kutshengisa lona akulani lokuthi meni nezimali zenu ezikwanele kumbe ama-systems enu awe-healthy aphelele akwanile. Noma ephelele kunjalo, abantu bayathabalala, abantu umkhuhlane uloke ubabamba. So akusikho okukhangela ukuthi uhulumende lo njani lo kumbe uhulumende wezamntu ofiyawuzonda kumbe kutheni lokhu lalokhu. Lokhu yikukhangela i-reality ekhona, and i-reality ekhona lapha ku-ground yuthi kona uyamimetheka lo mkhuhlane.
Umnumzana Joseph Juma ukubandla le-ZANU PF sixoxe laye ekubulawayo. Bayakhonona abanye abantu abaqoqa inkulungwane ezidlula amajumi amabili amadola eMelika, 20,700, iyokuthenga impahla yokuthi abantu abatholakala bele COVID-19 bahanjiswe ekusileni hospital kobulawayo. Abancedisa ekuqoqeni imali le bathi akuzwakali okunye okukhulunywa ngabaqondisi benhlanganiso ye-IM4 Bulawayo ekhokelwa ngumnumzana Mbusisa Moyo. Omunye wabakhala ngokwenzakalayo umnumzana Busane Mbuso Ntini ohlala kule Melika.
Asitshela ukuthi isibhedlela siyavulwa ngoJuni 2020, kodwa hhayi kwakhanya kuthule. Njalo emagruphini ethu abantu bajayele ukubuzisisa nje ngesikhathi lesikhathi, kodwa i-information yakhona isikhathi ingaphumi kuhle. Ebese sikutsheliwe khathesi ukuthi ungathiwa bazozama ukuthi bevule i-wing eyodwa. So imali yethu angeke ngatsho ukuthi iyatshontshwa, hhayi, ngoba savumelana ukuthi iyathenga imibheda, imibheda yathengwa, kodwa imali ayilaphako. Njalo kwakula madona amaningi akwaziyo ukuthi eyasebenzayo yiphi. Yikho nje engeke ngatsho ukuthi hhayi kukhona okukhona lapho. Mbonani imali yethu ngokuvumelana kwethu yathenga imibheda, kodwa singazi ukuthi umuntu kwaba lokuhlanganisa izimali zabantu abaningi khonapho.
Kambe ukuthi omunye umuntu engakulanda namhlanje athi ufake imali, kambe ungavuma yini kulokuxokozela okunje ngemali le elayikhiphayo?
Hhayi, kusiya phambilini ukuthi mina ngokwami engizimele ngingedwa ukuthi ngingadonetha ikakhulu emagruphini, angiwoni ngakwenza. Esengakwenza athi singa kule nto engabe ifunakala ekhaya, ngingazama ukusebenza la ma-organization aku-ground kumbe abantu aba-ground mina ngokwami. Hayi khona ukuthi ngihambe emagruphini, ngoba unxa uhamba ngegruphu awula direct contact labantu abase-ground.
Umnumzana Busane Mbuso Ntini ngodabuka eZimbabwe ohlala kule Melika. Sixoxe laye ekhonapha kule Melika. Sikhuphe njalo lo mnumzana Busisa Moyo.
Imali yaqoqwayo kwakuyimali efika 20,700 US dollars. imali isayithatha sathenga imbeda evela eSouth Africa ama ICU beds afika 12 sabe sithenga imbeda leyo sa clear sabhadala ama duty ngoba yayisenela ukuthenga imbeda kodwa imali yama duty dite sayiqoqayo ngapha ekhaya sayiqoqa ukuthi imbeda le ingene lapha eZimbabwe sincediswa ibank iCBZ bank yasinika imali yokuthi silethe ama duties sayiletha le imbeda imbeda ise ekusileni sikhuluma khathesi so yikho lapho esafaka khona imali esayithola
singathi ke imali yonke le yasebenza ukuthenga imbeda kuphela akukho kunye
yeah sasikhangele ama ICU beds not in delay imbeda nje ezibhedlela ezincane kodwa la ngama ICU beds adjustable pneumonia beds esawathola eSouth Africa ngoba katholakali lapha eZimbabwe
so ke ungabatshelana abantu abathi imali yadliwa ngokhulumende mahlayana nje
uhulumende kazange ayifinyelele lokuyibamba leyo mali njengoba ngikhuluma nje ukuthi imali yathenga imbeda imbeda isekusileni nxa sikhangele lapha phansi sibona uhulumende njengoba esebona layo ukuthi ibhubhane leselingani liyavungama sibili seliphakama abantu bayaphela la esechitha esebenza laphana ukuthi awuqeda umsebenzi esawuqalisayo wokuthi indawo leyana kumele incedise abantu be-COVID.
Umnumzana Busisa Moyo umqondisi wenhlanganiso okuthiwa yi-IM for Bulawayo sixoxe laye ekobulawayo le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington singakangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Asayengele umsebenzi amagoda amele owayengumongameli umnumzana Donald Trump okhangelelwe ukuba uzadoniswa kudali le-Senate mhlaka 18 Nhlolanja icala lokutshotshozela umvukela kwele Melika lokunye. Amagoda amathathu athi uTrump ubefuna ukuthi batshele idele le-Senate ukuthi alwenziwanga ngemfanelo ukhetho olwenziwa nyakenye okunqobe khona umnumzana Joseph Biden webandla lama-Democrats. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula izigidi ezilikhulu 103 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala vele COVID-19 kwabhubha abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu abedlula izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million asebetholakale vele umkhuhlane lo kuzwekazi le-Africa. Sokubhubhe abafika phose inkulungwane ezilikhulu 88,993. Omanje sike sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
senzi umandla
la baba mkhulu babelo
bola
usenzi lamhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya sikhuluma ngakhona kukeso kusenzwa ngabantu sebethe umsuzwane lokunye okuthiyene ukuthi bazelaphe umkhuhlane weCOVID-19 siyabona kodwa ukuthi isihlahla lesi abanye abantu basigamula okunye okumangalisayo sokusesatshwa nje ukuthi wagcina kuzosonakala
umsuzwane isihlahla esidane esivele sisetshenziswa nxa umuntu abantu bevela umbika wawugezwa ngomsuzwane yi-sanitization eyayisenziwa izinkomo umuntu engakabekwa ziyayekwa esayeni zisezikhitshwa abanye bathathe isikhathikati abanye bathi isikhathi kwakhona isagenama esimhlobo silashwe ezindleleni indawo yonke kwenze ukuthi abantu babe-sanitized lezinkomo lazo zingabi lo mkhuhlane kusho ukuthi yinto esavela sayifica injalo isenziwa yikho isihlahla esiqakathekile kodwa ukuthi basivune ayisikho ukuthi singasiceda yebo kambe lapho esikhona bengasiceda kodwa-ke kufanele bananzelele ukuthi yisihlahla esivele sisetshenziswa nephunga nxa kungalamsuzwane abantu bebethatha iphunga lapho elikhona bageze ngephunga konke lokhu izihlahla ezazisenziwa abantu basebephunga ukuyekela nje besenziwa ngama-church isintu isintu nxa sibuyelela uright
singathi kodwa kumele kumele besibambe njani isihlahla lesi ukuze ethi singajabalali ngoba manje sebesigebha sibili
ugebha kakulunganga awufanele basigebhe phela ngoba ngabe kuma ingatsha zaso phela kufanele ukuthi basithena siyahluma ugebha kufuneki ngoba besesiqothula ukuthi singaphindiswe khona futhi
akubatshela ukuthi kumele basibambe njani isihlahla lesi ye
ekuxotsheni imikhuhlane ngoba sakufica kuvele kunjalo so ngani kutsha namuhla lawo amacawe wona la ayenza ukuthi abantu bagezi ngaso yibo asebesivuna yibo abangasigebha basiqothulule ngake kube kufika ilokhu zingatsha zaso bengavuna ukuthi sihlale sizingodo sakhumakhuma ezinyane sisale ukwenzela abanye labo basizuze.
Siyambonga lamhla-ke ubaba uDavid Mkhabenyana Ngwenya, inyanga elodumo kona ngale obulawayo. Ungajulela kusasa, sibongile Ngwenya baba.
Yebo, sibongile
lam. Sibonge kakhulu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Gcina amasiko wena, owangusenziwe mande.
Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazo muhle zimbapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Hove namhla kuhlelo siloliyo Bold Munende isikhulumeli senhlanganiso ye Young Journalists Association Leo ngiyakwamukela kuhlelo
Siyabona phela ukuthi elizweni inani labantu ababanjwa ukwane le COVID-19 lokho liqhubekela phambili likhwela. Njengentathu izindaba ukubona njalo lokho kwenzakalayo elizweni.
Ngabe ndiqhele ukudlula ama numbers lawo esiwane kwabo. Ngoba thina asitest kanga. Ngabe singabantu abatestayo kakhulu. This year thuka sonke sesibona ukuthi izimbabho zindile. Sokuba abantu abayi 10,000 abasebenzayo yini COVID-19. Ukhulumende intafuze ayini. Ukutesta everyone njengalokhu asekwenza sanda kubala imessage ethi eHarare ama-polyclinic asetester for free egweru labo sebesenza njalo nasemtala suzabona ama-numbers la engasenza sekhwele ngoba siyasisitesta mahhala
awusitshela okuningi ukuthi lihlangana ngendubeko enjani lenza umsebenzi wenu phansi kohlelo lwe-lockdown
okwakusenzakala ulockdown ledlule eka-March nale esikiyo eka-January eka-March besana lendlubo zokuthi amapholisa amasosha nama-central intelligence officers ebengasiboni njengabantu abangama-essential service providers. Okunye ukuthi ama-journalist kukalutshwane ukuthi kuthiwa kulama-PPE la kukalutshwane ukuthi siwuthole khonoko.
Sikhangela phela ke indaba leyo ukuthi even kuma-events achiyeneyo liyabe likhona njengentathu izindaba. For example kuma-political rallies liyabe likhona ukugcwela abantu abaningi. Kuyini likwenzayo okujonge ukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 ukuthi lani njengentathu izindaba lingabantu kanesi gciwane?
Okokuqala, uhulumende wasuspenda ama-rally, ama-political rallies. Kodwa lokhu esihamba kuma-press conferences. Umongameli engabizela i-press conference, bese sihle siye khona. Okwenzakalayo siyazama sibi ukuthi sigqoke ama-face mask, simaintaine le abayithi i-social distancing. Kodwa okuhluphayo ukuthi nxa sisemsebenzini lapha umongameli nxa ekhangele phambili wonke umuntu uyabe efuna ikhamera yakhe ibe imkhanya akula ozavuma ukuthi mina sengisiya kuma-10 meters away ukuze igcikwane lele le-COVID-19 lingangithinti. Okuthina sosenzakala ukuthi ngesikhatshana sona lesi abantu bayathi hayi okwe-social distancing ibuyala lokhu ngangcono senze sihlale khonapha sithintane nxa sithintana kodwa sigqoke ama-face mask ethu sikhulekele ukuthi i-COVID-19 ingasibulali. Ikhokho ngomnyaka ophelileyo sakhuluma lo Ministry of Information wasithembisa sibili ukuthi hayi sesizakuma ukubiza intatheli izindaba kuma-press conference kodwa lokhu kwayenzakala ngombuko amalanga amalutshwane sesibona ingatsha zikahulumente sesisebenzisa i-technology ukusinika i-information kodwa okwakhathesi manje sesifuna labo sebe-relaxile uhulumende sokufuze amukele lokhu esikwenzayo lo esenzisozum oskype bonke labo even i-Facebook iyakwenza.
Hayi zulukandaba Leo, sithanda ukuthatha leli thuba ukubonga uLeopold Munende ngokungena kuhlelo isikhathi isesesihlwe kumangoyi. Lawe mlaleli, siyabonga ngokungena kuhlelo. Silukuba lapha uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe The Connection 8 to 9 p.m. zulukandaba khonapha emsakazweni we Studio 7 olevalisayo ngenjabulo igama lami ngumayigobe mthwakazi omuhle zimbapho muhle bye bye
siyabonga kakhulu Mike Hobe ungadinwa kusasa zokwesikhathi omanje sokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje ubusihlwa ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi ibilani kuleli vikele edlulileyo
usiphatheleni namhlanje
namhlanje afuna sikhangele udaba lokukholwa ilizwi likaNkulunkulu lokhu ngiqhubekela phambili sixoxisana ngamandla akhona elizwini likaNkulunkulu singakhangela kuLuke ichapter ka 7 iverse nga 8 owebutho lapho ekhuluma loJesu uthi yena ngoba lami ngingumuntu ongaphansi komthetho ngilamabutho ngaphansi kwami ngithi kwelinye hamba lihambe lakwelinye ngithi woza lize lencekwini yami ngithi iyenza lokhu ikwenze kwathi uJesu ekuzwa lokhu wamangala ngayo leyo mpendulo wathi ecukwini elalimlandela ngithi kini angizange ngifumane ukukholwa okunje lako Israyeli lapha sithola indaba enduna lamabutho aseRoma owayeze kuJesu wathi yena inceku kiyagula kodwa wasesithi khuluma kuphela ilizwi inceku yami iyokusila nguye sesimfumana lapha echasisa ukuthi indaba wayecabanga ngaleyo ndlela wayecabanga ngaleyo ndlela ngoba ngumuntu owayesazi amandla okukhuluma ilizwi lakhona lilalelwe njalo lilandelwe wayesithi yena uyakhuluma kuphela kulabo abangaphansi kwakhe ethi woza ngapha abuye ethi kumbe hamba ngale ahambe kuthi ukuthi akudinga ngalo ukuthi umbe azamemeze kakhulu azaklabalale ukuze umuntu lo alandele lo mthetho kuthi ukuthi umuntu ozwa lelo lizwi eliyabe likhuluma ngolo owesifutho kaboni induna yesifutho kuphela kodwa wayebona uhulumende wonke weRoma ababebusa ngaleso sikhathi engemuva kwamazwi akhulume umuntu lo owesifutho kunjalo ke njengelizwi likaNkulunkulu ngathi nasikhuluma ilizwi likaNkulunkulu silikholwa ilizwi likaNkulunkulu limumethe amandla kaNkulunkulu ilizwi likaNkulunkulu nxa liphuma emlonyeni wethu asomazwi kuphela kodwa limumethe amandla awezulu yonke kuthi ukuthi lona ilizwi likaNkulunkulu njalo nxa silikhuluma liyamele lifeze lokhu uNkulunkulu athi lingakwenza kuthi ukuthi nxa sithandazela singathi umuntu ogulayo sikhuluma ukuthi phila ngegama likaJesu nxa thina simthandazela asomazwi ethu kumbe ukumemeza kwethu kumbe ngiyambona abanye lanxa umuntu ebeka izandla phezu komuntu umuntu azaphosa angane angamqamula le ntamo ayisikho konke lokho okuncedayo kodwa okuncedayo ukuthi nxa sikhuluma amazwi sithandazela umuntu sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu kumele thina sibe lokholo ukuthi lawo mazwi amumethe amandla kaNkulunkulu njalo ukuthi lawo mazwi nxa thina siwakhulula sithandazela omunye umuntu mbu sikhuluma ilizwi likaNkulunkulu phezu kwezinto esifisa ukuthi zenzakale sibe kwazi ukuthi izulu ngokwalo lengilosi zonke zikaNkulunkulu zingawezwa lawo mazwi thina esiwathandazileyo ziyalandela ukuba kufezeke lokhu esiyabe thina sikucelile kuNkulunkulu mbe sikuthandazela ngakho ke namhlanje ngifuna ukukhuthaza ukuthi amazwi esiwakhulumayo asuka elizwini likaNkulunkulu hayikhona engqondweni zethu hayikhona endleleni zethu alamandla amakhulu kakhulu uPaul wazo wathi yena leli vangeli nxa ngilithumayela angikhulumi inhlakanipho yami angikhulumi ngobuciki kodwa ngikhuluma ilizwi likaNkulunkulu elimumethe amandla akhe
akuyiphethe mfundisi
asithandazenini baba ngegama likaJesu ngabe umbe kuyini okudinga ngabantu abakho namhlanje empilweni zabo izwi lakho lithi lona nxa thina sithandaza uyasizwa njalo uyasiphendula sesithandazela impilo ke ephuphumayo ebantwaneni bakho bonke abalalela izwi lakho egama likaJesu amen
lolo bekulo lohlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile nkumo
siyabonga kakhulu Jacques Talan untungamile nkumo namhla silomculi olodumo
ibizo lami nginguvusa mkhaya ngingumhlabeleli ozalwa ngobulawayo eZimbabwe kodwa akwakhathe sinhlala eVienna eAustria ingoma entsha esanda kuyikhipha ithiwa yona masiye phambili ngasebenza labahlabeleli abashiyeneyo abasakhulayo abakobulawayo abahlabeleli laba ulama spoken word artists nalaba akuthiwa ngama rappers and singers kulo moyo oxide kulo Asaf kulo Cingi kulo Kill Em All kulo Mimi kulo Qece Mawisa uVuyo Brown uLady Chawe uLamas uTheri Tembo kunoVuyo Sikele noThaz ingoma isihloko sayo sithi masiye phambili ingoma ekhuluma ngokungalahli themba ensukwini zobunzima singesabi njalo sivusa amakhanda lanxa kunzima kunjani singalahli themba ngoba singaba kobulawayo ingoma einspirewe ngabantu bakobulawayo for ukuba ngabantu abalobuntu ngabantu abakwazi ukuzumela kuhle labantu abakwazi abanye abantu iyatholakala ku iTunes iyatholakala ku Amazon iyatholakala ku Google Play Store ngiyathemba liza ikhwabitha ingoma yakhona ivideo ikhona ku YouTube under YouTube channel ka Vusa Mkhaya ngiyabonga kakhulu wonke umuntu osisekeleyo kuze kufike isikhathi lesi silungisa lengoma kulabantu kade besebenza behind the scenes abantu besebenza studio ushoot ama video wonke umuntu osebenze engomeni leyi umuntu ozalelwe wakhulela kobulawayo abantu abalichumi lambili bonke ngabantu bakobulawayo bekuqakathekile kimi ukuthi ngisebenze labantu bakobulawayo and give back and also inspire laba abasakhulayo ukuthi labo bebekwazi ukusebenza labanye bebambisane labanye ukuze umculo wakithi uthuthuke njalo uye phambili ngiyabonga
the prophetic significance of the name of our cultural capital Bulawayo him who is being killed suka man sehla fula sukendleleni So God, the way we take a daddy, we give a body. So Chichim was a scant in Benny. So Kiev was a fair, we have a fair game. Over my cover, the man got The rain of showers of hope and love, let it come. Uga Bulawayo, what did you Bulawayo? Utaway in me, what did you Bulawayo? Utaway.
Siyabonga vusa mkhaya labaculi bonke abakhumbule kobulawayo. Singakagqibi uhlelo lwalomhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Kuphupha abantu abalithumi lanhlanu 15 eZimbabwe ngesikhathi ilizwe liphansi kohlelo lwe-COVID-19 lockdown. Bayakhonona abanye abantu abancedisa ukubuthanisa imali yokuvuselela i-Ekhuruleni Hospital kobulawayo. Kodwa abaphatha imali iyaqoqwa nguZulu bathi yasetshenziswa ngemfanelo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje, Oliver Lisayo ngoGibbs Dube.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.